ukuphikisana lokhu okwenziwayo kusitshengisela sobala ukuthi thina sasivele amaqiniso thina amapolitiki akunabudlelwano nokuzwanana mayelana nokuthi ngafuna ukubusa njani. Okwesibili, sitshengisela njalo ukuthi akula lekani okuthiwa ngesikhiwa rule of law, ngoba i-midterm review ukufakwa ekwenziweyo edaleni lephalamende kutho ukuthi soku-aphruviwe yiphalamende, kodwa umuntu oyedwa sevuka ejikisile esithi akuyenzi, etshintsha izinto ezayenziwa edaleni lephalamende.
Kusibonisani lokho, mfundisi Sibanda?
Kuyakhanya ukuthi okokuqala uhulumende kasabambananga ngenxa yokuthi ambona ukuthi uMinister Chinamasa wayengaletha lokho okwezenotho, ukuhlahlula kwezinto zenotho, i-midterm review leyo engazange aqale adlule ku-cabinet. Njalo ambona ukuthi ubengakuletha lokho engazange akhulumisane lo baba uPresident Mugabe. Akungeke vele kwenzakala eZimbabwe ukuthi enze into enjalo. Ngakho udubo solukhona sokutengisela ukuthi sikhangelana lohulumende osedabuke phakathi, ongakwanisi ukwenza ulutho bevumelane. Kutho ukuthi bathe sebeyenze bafake egcekeni ukuthi bacabangani, basebenanzelela ukuthi laba abasebenzela uhulumende abathabanga. Kutho ukuthi abantu bayangena futhi emgwaqweni. Nxa sikhangela ukuthi kule 25,000 ebizagcina ingaselamsebenzi, nxa singathi kulabantu abane phe imuli, kutho ukuthi yabo sikhulume engxenye ngabantu abayedlula i-100,000 abazaba-affected. Engxenye bengaba more abantu abebekade bezahlukuluzwa ukususwa emsebenzini kwabantu laba abasebenzela uhulumende. Kutho ukuthi uhulumende wethukile, wabona ukuthi hhayi, kuyathi sokufika-ke ikhisimusi kuyabe izinto zingasalunganga lapha eZimbabwe. So yikho begcine betshintsha-ke. Ngakho udubo solukhona ukuthi nxa uhulumende ezahlela izinto zomnotho engahlela okweqiniso kodwa ehlela okokuthi yenze kwepolitika, ambona ngani lize selingene phakathi kolunye idubo olukhulu kakhulu.
Kodwa-ke okwethulwe nguChinamasa kungabe kube kuqondile na?
Mina ubona kwami lokho ukuthi okokuqala uMinister ubaba uChinamasa uqinisile ukuthi kumele uhulumende aqume indlela ukuthi imali isetshenziswe ngayo, ngathi eyenze okokuthi enye imali igcinakale ngokuquma ezinye izinto uhulumende azenzayo. Lokhu kuqinisile kakhulu ngenxa yokuthi singakhangela ukuthi imali yonke ebingena iya emholweni wabantu abasebenzela uhulumende, njalo iyadliwa ngephezulu khona phana uhulumende. Kodwa-ke mbona ngani uphambanisile kumbe ngithi urongo lapha. Okokuqala, mina mbona ngani singakhangela ukuthi uhulumende uba lama-minister, lama-deputy minister. Ungabuza kumbe ngubani umuntu osesebenze kuhulumende uza kutshela ukuthi umuntu osebenza kuthiwa ku-deputy minister. Lanxa uminister engekho, ngabe nguye omelayo? Kuyadinga omunye uminister abe nguye omela uminister lo omunye ongekhoyo. Sokuthi uthi ama-deputy minister ona ngoba vele kala msebenzi. Ngakho kumele kungathiwana siyaqhuma siyabasusa bonke. Izimota zonke ezinazo zingathathwa, imiholo abalayo, konke lokhuyana. Okwesibili lapha angaqhuma khona ikuhamba kukamongameli lokhu akwenzayo. Siyakwazi umongameli nxa ehamba uthwala imali ezikalakatha kakhulu ezingaholisa abantu abaningi, njalo-ke kahambe yedwa. Uhambe isikhathi esiningi elabantu abayedlula 100. Bonke abantu labana baphiwa ama-allowance kulezi mali, kule ndleko nxa behlala emahoteleni lapho abalala khona, kule ndleko ezintweni eziningi. Ngakho ngabe uquma khonokhu kuphela, mina mbona ngani uyabe esencede kakhulu. Njalo singakhangela ukuthi uhulumende uyathenga izimoto ezintsha. Abantu esebecanga lokuthi singakhangela yona iphalamende ngwayo, kulama-senator lama-MPs badingakala bonke bona labo yini. So mina mbona ngani izinto omele ngabe uhulumende uquma kizo.
Angaqumi labo abanye i-25,000.
Singakhangela kathesi ukuthi abantu beZimbabwe badubeka kakhulu. Nxa sikhangela i-25,000 leyana, khangela izimuli. Nxa umuntu lo equnye umsebenzi ngohulumende, akusela amafektari. Amafektari yethu wonke savalwa. Sikhuluma kanje Harare, akula amafektari sokuhlala nje kuvulekile kumbe sokungama-church. singabuya lapha kobulawayo kuyafanana kubo gweru ngale wonke ama industry ayibambile amakhulu esiwaziyo awasekho ngakho ke nxa sisusa umsebenzi ebantwini laba ngo 25,000 baningi kakhulu ngibona ngani kuhulumende la yethu.